tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 1 kumpalakazi 2017. Ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje. Owaye ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe ngamasotsha ngemva kokuzama ukungena elizweni.
Ufanana lokuthi wena uthi wena inhlathu izajinta ibe yibulula. Akufi kwayenzakala konoko. Inhlathu izabe lokho inhlathu. Ikhabinethi leyi isitshengisa ukuthi ke uNangagwa uthathele lapho kuthiye khona umgane.
Lamuhla eleZimbabwe limanyene lamanye amazwe ngelanga lokunanza ukulwisana nokumemetheka kwegcikane le-HIV. Umongameli Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-indigenization ngokuphangisa emizameni yokuhuga osomabhizinisi bamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe ngobuningi babo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Iziphathamandla ze-immigration kwele Botswana zibikwa zinikele obengumsekeli kamnumzana Robert Mugabe esangumongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ezandleni zebutho leZimbabwe emngceleni wePlumtree namuhla. Sikhuluma nje uMphoko ubikwa esezandleni zebutho.
Lokhu kuvezwe ngobe ngumphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ebhala enkundleni yeTwitter kumizuzu esanda kwedlula. Umoyo ukusolile kakhulu lokho esithi kuyamangalisa ukuthi umnumzana Mphoko sebotshiwe yena umongameli Mnangagwa wayethe engaphenduka kasoze abotshwe. Amabandla ezombusazwe aphikisayo asechothoze idale elitsha elikhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama esithi lilabantu abavele babekhona phansi kombuso kamongameli Mugabe esesangumongameli ngakho akulanguquko abangayiletha elizweni. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lichothoze ukukhethwa kwenkokheli zebutho ezibalisa umnumzana Parents Shiri kanye lomnumzana Sibusiso Moyo onguye owethula umbiko wokuthi ibutho selihlalise phansi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kumaviki amabili edluleyo. Lichothoze njalo kuba khona kukamnumzana Lazarus Dokora kuleli dale lisithi nguye obangele ukubhidlika kwezemfundo. Asizweni ingxoxo lomnumzana Bednego Bebe umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT ngaleli dale.
Abantu beZimbabwe sebezaba lelithuba lokuthi bazibonele ukuthi nxa babecabanga ukuthi umgale uphumile izinto sezizabuyela endaweni engizayo. Ufanana lokuthi wena uthi wena inhlathu izajinta ibe libulula. Akufi kwayenzakala konoko. Inhlathu izabe lokho inhlathu. Ikhabinethi leyi isitshengisa ukuthi ke uNangagwa uthathele lapho kuthiye khona umgale. Umgabe ungakhohlwa ukuthi sithandekile ubevele esenza izinto zakhe ngohlobo lwezana. Ngiza kunika-ke mina imizekeliso eminingi ethengisa ukuthi uthathele khonapho lapho kuthiwa umgabe. Bona bana abantu ababekhona ababevele bengabakamgabe kodwa-ke khathesi sebengabeke kuthiwa yiNacoste. Ubamisele bonke bona abantu okuthiwa ngabela. Phakathi kwama-ministers angu-20 kulabo mama abathathu kuphela. Kuyaqinisa konkani ukuthi sekuyele khona fana lapho kulo mkhathi. Okwenzakalayo nje kuphela ukuthi lapha sisuke sangeniswa entweni abantu beZimbabwe bonke bangeniswa entweni yezanu ngenxa yokuthi vele abantu kade bezonda umgabi kangaka basebesithi hayi izanu siyayizonda ngokuphuma kwamgabi izanu. Izanu kayikaphumi lokhu isaqhatha.
Kodwa abanye bengathi laba ngabavele sebela lokho kuthiwa iexperience, abevele bebesebenza bekuzaba lula yini ukuqhatsha abantu abatsha abangakwaziyo umsebenzi kube yibabane?
Kambi experience yama ministers eZimbabwe yipi? Ngoba iexperience abayaziyo siyaziyo thina ngokudiliza umnotho welizwe. Iexperience esiyaziyo yama ministers ezani ngokuthi bahlukuluza abantu. Iexperience esiyaziyo eZimbabwe lapho ngokuthi bale corruption edlule umuntu wonke. Na unanga kuyafanana lezani. Ngoba iexperience yakhe ngokuganga ngalezi nto. Iexperience kufanele be experience yomuntu esimaziyo ukuthi esekuhulumende wayesenza izinto eziqondileyo. Ekuhulumende wayesenzela izinto abantu. Namhlanje kasilamali elizweni isandle kithi. Ngenxa yokuthi kona abantu bona babeganile. Namhlanje umnotho welizwe ubhidlile waphela.
Abebutho labo abakhona ke.
Kuyafakaza ukuthi ibutho lisebenze kanye kanye laye umpresident uMnangagwa ukuthi bakhiphe umgabe bafake yena. Okwebutho nje into encane esekuseleni. Ungakhohlwa ukuthi kena muva lokhu besivele sikhala ngabo abebutho ukuthi bayangenela entweni zombangazi.
Lo ngumnumzana Pet Nico Pepe, umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT. Sixoxelaye ekobulawayo.
Onke waba ngunkosikazi kamnumzana Ignatius Chombo, yena obe ngumphathintambo kahulumende osuswe libutho uMarian, uthi ubuhlungu kakhulu ngendlela uyise wabantu bakhe aphathwa ngayo ngabezomthetho ayalelwe ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Uchomba uthi indlela izibotshwa eziphathwa ngayo ifana xathu le isetshenziswa ngesikhathi sombuso wabelungu. Kubika uMavis Gama.
Unkosikazi Jombo utshela intatheli zindaba ukuba ulukhangela ngendlela ezimbili lolu daba lokubotshwa kukaJombo, eyakuqala njengomuntu wezombusazwe, kwelinye icele alukhangele ngelihlo lokuthi nguyise wabantu bakhe. Kungakuhlangothi lokuba kungowake waba ngumkakhe, unkosikazi Jombo athi waphatheka kubi ngesehlakalo sangomgqibelo lapho abone khona uyise wengane zakhe esehlule ungena emoteni yezibotshwa ngoba efakwe amankentane enyaweni wabotshwa ngezankosi ezandleni. Ngalolu suku uJombo wayalala e-remand prison ngemva kokuba umantshi wedale le-magistrate umnumzana Elisha Singano emncitshe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Unkosikazi Jombo uthi lanxa sebehlukana lomkakhe wezwa ubuhlungu obuphindiweyo ebona isiphatho esasinikezwa owaye ngumkakhe lo.
Although he's my ex-husband, I see her feelings as my the father of my kids, and especially the Saturday incident where he was put in leg irons, I cried.
UMarian uthi okwenzakale kuJombo kumvule amehlo ekuthini kumele kuguqulwe indlela eziphathelane lezibotshwa ezilokhu zisasetshenziswa kusukela ilizwe lingakatholi uzibuse.
It's a pity when he was in power, he didn't address that. And I think Themba Mlisba had called upon the ministers to make sure that they look at the conditions of Vasunga.
UJombo umiswe phambi komthethwandaba kamantshi mhlaka 23 Lwezi ngemva kokuba eswelakale okwamalanga ayisichiyagalolunye ethunjwe ngabakubutho. UJombo uzavalelwa kuze kuyefika umhlaka 8 Mpalakazi lapho azamiswa khona phambi komthethwandaba we-magistrate njalo esetheswa amacala ambalwa abalisa elongathembeki i-corruption ngesilungu, ukusebenzisa amandla akhe ngendlela engayisiyo ngesikhathi engumphathintambo kanye lokuntshontsha imali efihla ubufakazi i-fraud ngesilungu. Esinye isizathu esinikezwe ngumantshi sokuncisha uJombo ithuba lokuba ahlawule imali yesibambiso ngesokuthi uyesatshelwa ukuba uzophazamisa ubufakazi kanye lokuba besesabela ukuba engalinyazwa nguZulu ngoba ethukuthele ngaye. Igqwetha elimela uJombo umnumzana Lavimo Maduku uzama ukuthi aphiwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Njani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi ati 909 medium wave 4930 15580 la ku 6080 short wave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise.
EleZimbabwe lilamanye amazwe omhlaba lamhla linanza ilanga lokwenqabela igcikwane leHIV ele World AIDS Day kobulawayo eWhite City Stadium. Phansi kwendikimba ethi Closing the Tap of New HIV Infections, uAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abasuka kumagumbi amane eZimbabwe lamhlanje bebethe gwaqa kontuthu ziyathunqa behlonipha ilanga leWorld AIDS Day lapho abafole bahlabelela bacocisana ngokuthi umkhuhlane wengculaza bengawunqoba kanjani. Bekungabizwa ozwayo lapho abantu bachichimbe baphelela, abanye bahlolwa igazi kuthi abanye babonisa uzulu ukuba ngempela ungaphila legcikwane lengculaza ulandela imilayo yabomongikazi. Umqondisi wenakhi kobulawayo unkosikazi Senatranyathi uthe baqhubekela phambili besebenzela ukuvala impompi lapho okuvuza khona iHIV kuthi ngo-2030 ibe ingasekho eZimbabwe.
Bulawayo eyiyo iprovince ehosta i-27 World AIDS Day National Commemoration. Sizama ukuthi siqede umkhuhlane we-HIV ngo-2030. Sisithi abantu bonke balako ukuvala impompi evuza khona umkhuhlane we-HIV.
Ikhansi ledolobho lakobulawayo iphakathi kokutholisa amaphilisi kubantu abathile. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthe kumaklinika akobulawayo angu-19 itholisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu, ethi lenani labantwana abazalwa belengculaza selehlile kobulawayo kukusilinganiso sokubili ekhulwini.
Engikuthabelayo ukuthi ku-PMTCT, that is the prevention of mother to child transmission, sizitsho omama ukuthi besulele abantwana i-HIV kobulawayo, lokho kungaphansi kakhulu. Ngenye indlela thina sesiloko okuthiwa yi-elimination phase.
Unkosikazi Nomsa Dube ohamba ekhangela abagulayo ezindlini ngaphansi kohlelo lwe-home-based care ucele ukuba uhulumende anakekele abantwana lezigulane kuye labo andubana bethi sebechithiza imali behlonipha ilanga le-World AIDS Day.
Sicela ukuthi ilanga lanamhlanje alithi nxa lizayenziwa kube laba bantwana lalaba bantu abagulayo labondli balaba bantu bezuze something. Lathi thina as caregivers lama community health workers sizuze okuthi sisebenze phakathi komuzi.
Unkosikazi Zenia Dlomo osuka e-SRC uthe kube kuhle ukuphatheka kuhlelo lokuhlonipha i-World AIDS Day ngoba bona balwela amalungelo emacansini, ethi balomlando ukubona ukuba umkhuhlane wengculaza uyaphela usiyafika umnyaka ka-2030.
Khangelele lohlelo lelo le-HIV and AIDS lathi sehlukelwa ludumo. Sehlulela lokukhala ngoba lathi njalo nje yinto eyenzakala ezindlini, eyenzakala yonke umuzi.
IZimbabwe ngelinye lamazwe emhlabeni jikelele elibhekane lokuzama ukuqeda umkhuhlane wengculaza, kodwa ilizwe libhekane lokumamanzonzo kwezomnotho osekubangele ukuba lihlale licela amaphilisi okwehlisa igcikwane emzimbeni kwamanye amazwe. Ziningi inhlelo eziqutshwa lugatsha lwezempilakahle ezweni ngemizamo yokwehlisa kumbe ukuqeda inani labantu ababamba ingculaza, ezibalisa ukupha amajazi omkhwenyana lomamazala amaphilisi avikela ukubamba igcikwane layehlisa igcikwane kanye namaphilisi avikela inkonyane ekubambeni umkhuhlane, kuhlanganisa lokukhutshwa kwemibiko efundisa abantu ngomkhuhlane wengculaza. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje olwela amalungelo oluntu unkosika olwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV unkosikazi Senzeni Sikhosana uthi lanxa inenge eliphila legciwane le-HIV liwathola amaphilisi lemithi efaneleyo, kusakunenge uhulumende amele akwenze ukulwisana lomkhuhlane wengculaza.
Yendlela esikhangele ngayo abantu bonke bathola uncedo olufaneleyo. As it is, singakhangela ukuthi khona ngitsho lasemakhaya bayayizuza imithi yona le kumele bayisebenzise. Khathesi eZimbabwe nxa siyikhangele nje, hhayi siyibona ukuthi uncedo lwakhona lungcono noma nje imithi yakho ningazani kuthiwa yasalele emuva kodwa hhayi singcono abantu bonke bayathola uncedo.
Uhulumende omutsha lo uyatsho yebo ukuthi uncedo bayaluthola mpela abantu, kodwa uhulumende omutsha lo kuyini elingamkhuthaza ngakho ukubana mpela umkhuhlane lo utholakale ulwiswa ngendlela yezinga eliphezulu?
Nanxa sikhangela ukuthi khona kwamanye amazwe bale mithi engcono, abanye sebesenza lokhana ukuthi nxa kuyukuthi ama-partners ba-discordant, so babe bekhangelela ukuthi khona omunye babehlangana bengaprotected angisho kunomuthi abawuphiwayo ukuthi njani ubancede. So lapha eZimbabwe asikafikelwa yilona lelo ncedo, nxa lungafika lapha kungaba ngcono. So uhulumende siyacebananjani asincede ngokuthi ayenze ukuthi imithi le zizakala kwamanye amazwe aphambili izizakale lapha eZimbabwe, ngenxa yokuthi nxa ingazizakala lapha lathi sizaphila ngendlela engcono ngegcikwane lenaleli.
Unkosikazi Senzeni Sikhosana ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngowafasi 8 kusiya ku-9 ntambama. Live Talk lamhla sixoxa ngokukhethwa kwedale labaphathi ntambo i-cabinet oselusolwe ngabaningi.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amalunga edale lePhalamende yakweleBhilithane atshengise ukudana okukhulu ngemfanekiso ejojozelwe nguMongameli Donald Trump ebulenjini beTwitter etshengisa inzondo yabokholo lwesimuslim.
Umantshi wedolobho leSan Francisco sethole esinye isizalwane sakwele-Mexico esingelamaphepha okuhlala okusemthethweni kwele-Melika singelacala lokubulala ngemva kokuba icala laso lisetshenziswe njengesibonelo saba ngalamaphepha ngumongameli Donald Trump. Umongameli Emmerson Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-Indigenization and Economic Empowerment Act ngokuphangisa emizameni yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Amaphephandaba kahulumende abika ukuba inguquko efunwa nguMnangagwa ngethi amankampani kwamanye amazwe adinga ukungena kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu yiwo wodwa amele abanjwe ngamandla ukuthi abe lesabelo samachumi amane lasishiyagalombili kuphela i-49%. Isabelo samachumi amahlanu lanye 51% kumele sibanjwe yisizalwane zaseZimbabwe. Kambe lokhu kungahuka na abakwamanye amazwe laba? Sibuze olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Lokho kokuxosha ama-investors kwakuyinto eyayingafanelanga ukuthi ingabe yayenziwa leyana. Okwezinto ezifana lezemining, ezemining ngibone ngathi kuyinto elungileyo, kodwa into zemining kakhulu izinto ezingathi ingabe zikhangelwa nguhulumende. Kwelo hlelo olukhangelane lokuthi izinto zemining zihambe ngendlela eqondileyo, ngoba kwesinye isikhathi zingabuya kuma-private sectors kuba kuhle, kodwa kuma-private sectors kwesinye isikhathi kuba le ndlela thize ukusuka kungasakhanyi kahle, izinto zingasakhanyiswa ngendlela eqondileyo. Kodwa ngabe baliqondisa ibhili lelo ukuthi ukuqondisa umthetho lo ukuthi izinto zikambe ngendlela efanele, vele kwakungafanelanga khona ekuqaleni ukuthi ngabe bawufaka umthetho ngaleya indlela. Ngiyazi ukuthi singabantu abamnyama, lami nginje ngingumuntu omnyama, kodwa nxa ngicabanga at a broader spectrum ngikhangela ukuthi omunye umuntu uzwa njani nxa kuukuthi engathi esise ukuzokwenza ibhizinisi athole imithetho efana nale eyayifakwe ngumgabe. Lokala kwakuvulala ilizwe kwakusenziwa ngumgabe esenza ngumbuso langenhliziyo ebuhlungu, kodwa kwakuyinto vele engafanele ukuthi ngabe yaba khona.
Sesingabona yini uMnumzana Dube abakwamanye amazwe bebuya ke eZimbabwe sebezovula amankampani.
Umthetho we-indigenization babunkomo ngumthetho oyiwo obambe izinto eziningi kakhulu njengoba sasihlala sikhala sikhuluma ngalo lolu daba. Umthetho we-indigenization abantu before ama-investors bezobuya baqala bakhangele izinto ezifana lezinzane. So nxa kukuthi kubabopha abasoza bayenelisa ukuthi babuye kodwa nxa betshintsha imithetho bewutshintsha okweqiniso ngoba kathesi abantu ngiyazisiya baningi abantu abasese-skeptical ngendlela yokuthi babone umgabe indlela akahengla ngakhona izinto wahuga abantu ama-investors ukuthi akabuye waqeda laphana wabajikela. So abantu bazabuya kodwa bazabuya kancane kancane ngoba basadinga ukuthi baze babe lesiqiniseko eseqiniso ukuthi ngeqiniso utshintsha okweqiniso yini noma yikuzama ukuhuga ukuthi balethe amabhizinisi abo beqeda laphana mhlawumbe after 5 years bawutshintshe futhi bawuguqule.
UMnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwelebhilithani.
Iti Woza Woza Friday my darling, Woza Friday umsebenzi uphokile, Woza Woza Friday my sweetie,
Woza Friday lamhlanje sihamba lo mhlabeleli wakobulawayo uHwabarati kubika uEzra Chisaspanda.
Iningi lithi kuntuntu ziyathunqa akusela abahlabeleli abaningi ngemva kokuba abaculi abanjengolove moma jayivana bayekela ukucula labasijiyayo abanjengomuyi usolomon skwiza. UHwabarati uthi abantu bangakhali sekhona ukuzobusisa abantu ngomculo wakhe owezinga eliphezulu.
UHwabarati lo
sibakhona lingiboni sengibasophe kancane kancane lingikhuphule ngalo mculo ligadile lezilo kuhlula insilo kusela similo kusafani lasendulu kuyangikhathaza ngomdazi onyapantshaza njengonyoni ntshantshaza ngiza ngama-punchline semnyango nyangonqoza the music ya composer Chase Marabina ngas nyobonga ngithini ngimu uHwabarati nyongoloza kubuya Sasha kubuya Sasha kubuya Sasha what's that so how you do it amako how you know me ave lu oh how you know me amasulu oh sanhlanhla wenyoni yapha how you know me amako
sarebonani mthakazi omuhle igama lami nguJafeti lokuzalwa uHwabarati ngele stage ukuthi uHwabarati kuchaza ukuthi abantu kabathande lokhu kuyibale ngalithola from iSwana ngangikusatic festival lapho engayenza khona into yathabisa abantu bona babesithi uHwabarati ke akurata besithi ngibuyele stage so kuchaza lokhu ngazinika ibizo lami khona lapho.
Umculo kaHwabarati ukhanya usungenile ebantwini njalo ujabulelwa ngabantu abaningi. Vele ubiza usithini umculo wakho?
Okwamanje ngisawuthi iBulawayo Music ngoba angayitholi kahle kahle genre eqondileyo ngalomculo but engakutsho ukuthi umculo wami umumethe kakhulu isintu ubuyithi bethu njengamaNdebele lapho esaqala khona.
Siko Hose Friday. Siphethe umculo osehlupile ngoBulawayo uHwabarati. Ucula kanje nje vele yena ke unamadlala nje amangani.
How you are the
yeah, uHwabarati le 3 albums yakuqala ethi Kaslam and then yes 2 Wozanhlanhla and then yes 3 engisanda ukukhipha kathesi ethi Silwane. I music le itholakala kithi asikabile shop ecacayo kobulawayo lapho ukuthi i music etsifa ke ngapi. Kodwa engakutsho ukuthi uWozanhlanhla ukhona kuma iTunes.
Ingoma zikaHwabarati zikuthakazelelwa ngabathela labatha.
Uyazi ngifuna ukukhulisa uBulawayo ngayo kungakho konke ngikwanisa ngifika lakithi ngifuna ukusabalala ngigcwala umhlaba wonke.
Kuba kuhle uba nabahlabeleli abaningi abaziyo into abayenzayo. Ungene wathaya isicathulo kwezokala uHwabarati kahayizi kaklabalali kodwa uziculela kamnandi uJaphesa uthi usekhona ukuzovuselela umculo wakondongaziwelele umculo okumele uBulawayo aziqhenye ngawo ngoba ke kodwa uthiZethunqa yiwo muzi owacathula ezomculo awubani isikhathi somhawu yekela sihwabarathe ngomrata ka hwabarathi elogaze elimnyama ingoma esithi amakhwela intaba
selen you telling kanye bethu hwabarathi makhwela intaba makhwela intaba
libe nempelaviki elithukela ngimele Studio 7 ngimeza Jesus Banda what's up what's up Friday
makhwela intaba
yona makhwela intaba
Kuyofalwa abantwana basukuthi kakhulalwa microphone iphetho yimi kakhulalwa ngicela ama flat lapho pasofo suka phansi kwami lapho kwenisadusa yimi kwabaratu mthako mnyama nyongo ndiyosa sikebe ngesifocus ngifana lo madosa ngijume batshela bonke nabo mamgobhosa mina ngisabi noma ngibani ongahlokosa inkomo yakithi le ngifuna malunguza ntemba lesidudla sami leso mafohlosa bona abadala sebetshaya ihlokolosa basengakhumbula Solomon Sikusa lala ngoxolo Simon Panda Sintusa ngumculo mina amandebele ngizabathuthusa
Funa wona makwalenda
Funa wona makwalenda
Wosadaso kenu kwabarathi kusukuma umhlabathi funa ukurama nathi ngoba ufisa ukuthakatha funa ukhamba nathi ngoba sikhomba ngaphakathi fana kusola imali enhleka sirami namagwala gcwala ungasodlala kwabarathi uzojabula ekuqamula ngeliri kufana kithi nyakujabula ngena mina kushise phansi fethu nyafutha bomrepa kanamhlanje bophenduka isithutha nyarepa siyakhupha khipha isikhipha ngiyatripa uyayiswa lento mina kumsetho bakhulu umthetho fana kithi sesikhona noma benzumona mfuna abacasi ke khona tukhona ebo khefa kazeri myaba
wo mawufuna ukunandi
iwala wamakhwelintaba
wo salala tamakhwelintaba shiya
wona wamakhwelintaba
wo mawufuna injustice nuts
iwala wamakhwelintaba
wo salala tamakhwelintaba
una wona wamakhwelintaba
jabula wamakhwelintaba
iwala wamakhwelintaba
wo lewo khala mawuphethe thina shiya
wona
Angithi lokho kuyazi ukuthi mina ngenza kuphela egaseli imnyango asiphume kanje
Namakwelintaba wo kwabarathi edlabela kamnandi ke qiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ovesenkundleni lapho ehamba lo Ezra Jesus Banda kuwoza Friday uhlabela okwezinga laphezulu mpela lujaha uhlabela njalo ebamsana iqhaza labahlabeleli abanengi abagoqela unkwali lo Jays Maravini idlozi lomculo hayi bekumnandi mamhlanga sesinga ziqhiba ezosuku siphe abalaleli inhloko zezindaba zalamhlanje.
Yebo Ntunga, owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe ngamasotsha ngemva kokuzama ukungena elizweni.
Lamhlanje eZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV.
Umongameli Mnanga kwaselayo uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho we-indigenization.
Kwanelo kwalamhlanje, Oliver lelisayo ngontunga milinkomo.
Lami usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.